Impahla iliqiniso iphelile eZimbabwe nxa siqhathaniswa esasilakho ngenyanga ephelileyo lenyanga le esanda kwedlula. Kulokukhwela owenzakeleyo, kodwa bona njengani ama-figures awezimstadi angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona yokuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le, kulomahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe-57.5 ekhutshwe iZimstats kanye le-2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke. Kutshoni ke lokhu, kungani kulomahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukuthi kwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers, behlanganise lokhu lalokhuya ukuze babuye le-format yabo kumbe lendlela yabo ekukhalkhuleta intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenezela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabanga ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-results esingayithola after ama-calculations lawa ihle ithiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi emsiyeni kumbe ugadi public transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwehlula idola ikhefu. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa ukuthi kungaba lo mehluko masinya, angiboni ukuthi kuzaba lo mehluko masinya.